Ibandla le-CCC labunjwa ngomnyaka odluleyo ngemva kokungazwisisani lokufuthelana okwaqhamuka phakathi kwenkokheli yamacele we-MDC ehlukeneyo, elinye icele selibizwa ngokuthi MDCT, elinye lizibiza MDC Alliance. Loba nje ibandla leli lenelisa ukuthola izikhundla eziningi kukhetho lwama-by-elections olwagcina lusenziwa ukuthatha izikhundla ababexotshisiwe ngumonzora. Nanamhlanje kalikabi lesisekelo sombuso loba inkokheli ekhethwe ngabantu. Ingcitshi ezicubungayo zombusazwe zithi lokhu kulakho ukuphazamisa ibandla leli ngoba kuveza ukuba kalilungelanga ukungena kukhetho lwalonyaka. Eyinye yalezi ngcitshi ngumnumzana Peaceful Sibindi othi kumele ibandla leli liqale lilungisise lolu daba.
Ibandla le-CCC kufuze libe lama-structures ukuze likwanise ukuncintisana ne-ZANU-PF kukhetho oluzayo, ngoba nxa bengelama-structures kuyahlupha ukuthi babone ukuthi bayancintisa njani i-ZANU-PF kukhetho. Njalo kufuze babe isisekelo sombuso esizatshengisa ukuthi uZulu nxa efuna ukubavotela bazawuhambisa njani, njalo ngubani oyabe esesikhundleni.
Lokhu kusekelwe ngenye njalo ingcitshi yezombusazwe umnumzana Mercy Dube, yena othi lokhu kulakho ukuliphambanisa ekukhankaseleni usekelo.
Lokhu kwenza libandla lithube siyabo sine-confidence vele ngijula kawona abosincedisi. So sele 6 months ukuthi sekuma-elections akulama-structure, the constitution yakhona yazakala. So ngani into yakhe umishanisa afuna ukuyenza abafunayo asonto kaZulu. So akusincedisi ngalutho, ibenzela nje kuphela ukuthi abakhona yiwo nje abasekelwa nguye nje osekelwa ngabantu ukuthi abe yi-opposition party engani inamandla okusosizana kodwa akulalo.
Kodwa isikhulumeni sebandla leli umnumzana Git Osalo Siziba uthi ibandla lakhe kalilani lokungabi khona kwesisekelo esithi lokhu bazakulungisisa.
Siqinile, sikhangelele ukubana-ke sizaba lo munye umnyaka, le minye iminyaka sisiya phambili uhulumende-ke obuyayo. Sibonga abahlali beZimbabwe, abatsha, abadala, omama, ogogo, sixhase kakhulu emhlanganweni wethu we-CCC, ikakhulu kuma-by-election, isapoti sayithole ebantwini kabe sesephalamende.
Okusekelwa ngenye ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute othi ibandla leli lilakho ukwenza izimanga kukhetho lwalonyaka.
Uthi abantu be-CCC sebetshintsha amakhadi, batshintshela iZANU-PF amakhadi, sebesebenzisa i-strategy esingathi sibiza ukuthi from i-MLDM ukuthi i-gorilla strategy, eyokuthi alikhulumi into elizilanayo i-features emzilabeni. Uyakubona? So indlela asebenza ngayo le ukuthi abakhulumi ukuthi i-organizing municipal secretary ngifaka aba-officiali bazama ukuthi belahlise ini iZANU-PF ukuthi ingagcini isithumela abantu bayo isiyathatha izikhundla ku-CCC.
Amalunga awe-CCC athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa njalo bezethuselwa lona ukhetho soludumela emansumpeni. Omunye wonkokheli ye-CCC unkosikazi Ellen Shirielenga uthi ibandla lakhe lisebunzimeni ngenxa yokubotshwa lokuhlukuluzwa okutshengisa ukuba ibandla leli lizimisele.
Njalo ngokuya phambili sibone ikhanya ingani amapholisa zakufake emgceke ukuthi abantu laba kumele bebotshwe loba nje bengekungelasizathu. So ngenye into okumele siyenqabele, okumele siyikhangelele lapho esiya khona kukhetho luzayo luka-2023.
Ukuze kubunje i-CCC icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora laya emthethwandaba livimba icele ele-MDC Alliance elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ukusebenzisa ibizo lokuthi MDC. UChamisa esebona ukuba ibizo lokuthi MDC lapho limtshayisa ngekhanda wenza lechinga lokubumba ibandla elisha walibiza ngokuthi Citizens Coalition for Change, CCC. Lokhu kungazwisisani kwenza ukuba amanye amalunga edale lephalamende we-MDC Alliance axotshwe kulelo dale ngumonzora ewethesa icala lokulandela uChamisa. Ibandla leli lase langena ukhetho lukambimbitho ngomnyaka ophelileyo lapho elenelisa ukuthola izikhundla ephalamende ezifika 10 lasishiyagalolunye 19 endaweni ezifika 40 lasishiyagalombili 28 lapho elancindisa khona. Ngimele iCito 7 News eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.